Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le SADC kanye le African Union. Wodlakela lozombu sazwe kule Zimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama leaders eSouthern African region, the African Union, ke besilungisa indaba kubana kube lokuthula, njalo kube lama reform, njalo kubana besinajisa kubana silungise indaba yama elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani, kodwa nawo ke amapolisa into enabona futhi. Ngoba nabo bafola imali efanana leyo.
Kwezemidlalo namhla sixoxa lo siza abantu Khoza wadlalela iqembu le Highlanders.
As a former player I think ingathi impact ingabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangela kimi njengomuntu owadlalayo ku top level.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selikhulumisana le Southern African Development Community kanye le African Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kwele Zimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kwele Zimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama leaders eSouthern African region, the African Union, ukwenza ukuthi silungise indaba kubana kube lokuthula, njalo kube lama reform, njalo kubana besinajisa ukubana silungise indaba yama elections ayenziwayo, ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama reform. Njalo silandele lokho abakhulumayo uma recommendation abo kuma election adlulileyo ukhetho lika 2018. Njalo silandele ke ama SADC protocols on elections in African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise kubana ezikulo dubo. Udubo yikubana ke labo esiphikisana labo bezani ukuthi bafuna violence, bafuna uku-abuse ilizwe. Ubana bemisa abakhulumente abangifunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana ke kube le governance stability in our country, njalo economic stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungile, sabe sengeza ke nama-regional bodies ubana sincedise endabeni kubana eZimbabwe kube lokuthula, sikhangelana nokhetho njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezelekwa commission. Sikhangele abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetho. Ngakali ngathi yabikhetha ke labe sibhikisana nabo. So konke lokhu into ofanele sibuyise ukubana eZimbabwe kube khetho oluphansi komthetho.
Singathi ke liyayithemba yini iSADC le African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizithisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa yi-SADC protocol, njalo ku-African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokho sikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazafika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungiswe ku-electoral commission, indaba ze-involvement yamasosha, indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelele ukubana bazakuzwa ngoba kuyinto kuyizinto abazirikomendayo bona njengama-rich.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, uthi kumele abantu bebika emapoliseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Joseph Chuma, owokudale le-ZANU-PF Central Committee, uthi alulunganga udlakela.
Abantu abanezinto zodlakela kumele bekhuze
njalo bejeziwe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye upresidenti wezanu-PF uphuma sobala ngezikhathi zonke. Ngiyabona izolo mebuthake uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amanzi benathe leyo bedlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazibeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba ngeke ngaso ndaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi. So-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa. So laba abantu abatshaya abantu laba ngabantu abaloku bengcolisa ilizwe lethu, kube mhlawumbe ngabantu abangasiyo bethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi na vele ilizwe leZimbabwe ilizwe elobudlakudlaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo. So njengezanu-PF umongameli wethu yeset the tone, usekhulumile ubana akula budlakudlaka kumele benzakale abantu bengathaya. Abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule. Pho wena nxa ulokhu usenza ubudlakudlaku sokumele uthwale isibhambano sakho wedwa. Siyafisa ubana ngabe kuthiwa umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asokucala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena.
Kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni.
Into enhle ukuthi kulezi nsuku sesile nto leyana othiwa ngama-smartphones ama-video lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthiwena kulezi nsuku into yena le yama-video lanani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandele bese bekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani. So laba abantu abayezidlakudlaku abajeziswe ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu zikhonona ngeholo eliphansi. Sezibikele urhulumente ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni. Ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu ngurhulumente. Umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi.
Inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zavumelana ukuthi kufanele ukukhala lo msebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday. So yiyo into ekhona ngoba izisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa, pholisa kwenza njani?
Abantu bavumeleni ukuthi bazayekela uyo emsebenzini ngama-day zona lawa adlantiweyo. Yikho kukhona, yikho kulungiselelwayo, sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani. Kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi ngoba labo bahola imali efana naleyethu. So siyakhuthaza ukuthi bengahlaya abantu, bengenzi lutho ebantwini, bekele abantu nje nxa behlalala umsebenzi bahlalala umsebenzi ukwenzela ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elene le.
Sijalo ukubona uhulumende esithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi kumbe lijeziswe ngendlela ezijiyeneyo, khathesi bathini?
Okwakhathesi bebesacela ukuthi inhlanganiso zike zime ukwenza lokhu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zicomplaina zisithi imali ncane, uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabe mabandla aphikisayo. Kukanti-ke izisebenzi ziyabe zikhala ngemali engasathengiyo, azifuqwanga ngabamabandla lawa aphikisayo. So isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona baye besithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo, kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho, impilo aseliyiphila kayisahlelekanga kuhle.
Umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikarhulumente wakwele Russia, wethekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele Egypt. Ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu echisachisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu unkosikazi Isakile Lilne uMadube. Sikhuluma nje-ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi kabasebonakali.
Ye, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abangamankazana kudala akulabo-anti baba bebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho-ke bekwazi ukuthi umntana enkazana nxa ekulesi sikhathi umalayenzisi omalesi simo yeza so but insuku esezithinta kizokwathisa aya kuye sekumele ukuthi uzibone ma ungumama othonisele manje alengela badala sebephila labo ezindlini kumba amankazana asebenza omaminingi labo kathi sisaphandle kwamatsha.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungiswe khonokho?
Kulungiswa kwangona kuzaba nzima ngesike sikhula kize ngoba anti yasesiyasabuyela emuva njengokuthi sidala sasenza into zamasiko abadala babethu nendlela ababesigoqa ngayo isigogo sasemanje but sakhesi manje ukuthi sigoqeki ngasigoqeki ngoba impilo esikhula kiye ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labolethi basala labogogo abanye basale bodwa so ukuthi bangalungiseka kathi yingale nangale sokudithele emakhaya kumbe emadorobheni.
Ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Okungenje wakhona kunzima ngoba kuyadiphenda ukuthi ulungisa ulungisa lapho sekonakele indlela enganani makonakale kakhulu ukuthi kulungise kuba nzima but ilutho lisakuqalaka sesebancini ma kungaba le ndlela zokuba balungisa iba kungalungise.
Ye, phosela ukugcina Madube.
Engingakusho kuphela ukuthi singazama ukuthi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi bafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngayo.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakile Madube ukhona ngale-ke kwele Zimbabwe. Sibonge kakhulu Madube, ungathelela kusasa.
Kangela ubaba mkhulu babe lobo lokoko senziwe
manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labesigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuve 16 siya ku-19 lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Bakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbone kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la alenkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ubana akhulume abelungu esinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlona lawo okuzimangalisa, okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lo mphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangaselanhloni asebephonga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile ngabe yibo abaqotho kodwa yibo ke okuthiwa benza khona lokhu kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga uyakwazi mzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenzele ube liqiniso esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo udinga ukuthandwa udinga ukusekelwa ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho kodwa ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo uNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga ungufakazi ophafuza inkohliso ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi siyazi nxa sibala le mbali ihistory kukhona ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso phela ukubulala umuntu ayisiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umduli ngesibhamu umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi bayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini into enhle ke ngoNkulunkulu ukuthi ngakudrive njengomuntu oshayela imoda uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa sengitsho labantu nje abenyama legazi izinto lezi kazilunganga emphakathini zenza abantu baxabane zenza abantu babi lenhlala kahle zenza abantu bangathandani zenza abantu baxabane uNkulunkulu asizeke lasikhulekele uNkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisininzo phambi kobuso bakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane
ngiyabonga balaleli abathandekayo igama ngosikhathele nyathi ngokuzalwa ngizalwa emadojwa ngokwakha ngikhonapha eRupane Centre ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiRupane District Group kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku abanye beyehluleke njalo khona ukubathengela amapen so sase sibumba igroupu safaa sayenza isikhwama sokuphosela ithi muntu aphosele i-R50 $50 yikho esincedisa ngakho ezikolweni kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo akwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu ohamba ezikolo yini ihamba ngihambisa izinto ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe inayini engikhona laseZimbabwe ngasekhaya
singathi kolo
ngihamba ngihambisa izinto ezikolo
ye singathi konke lokuphoselayo kuyini
amabhuku amapheni ingubo amayunifomu lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs Mhlanga i-ESTK Urban General Dealer
singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho
sabona ibhakane lake lasethuletha ngo-2020 elalisitho grade 7 belipani abakwanisi ukuba labafana labo grade 2 so sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwa MP bethu ukuthi yindaba abantwana beyakwanisa ukubala kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana besekuhle ukufunda izikolo zikhona bakhanya ukuthi impendulo kayibuyisikole sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo
abantu balamukela njani uhlelo lolu
abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo abantu bayalithanda sibili bathi kuyabancedisa vele abantu bayazihluphekela lami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lwenlolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungawudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi. Okunye zintandane ezingela muntu ozigcinge.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa unumber yami ethi 0023 7192482 0023 7192482 8532. Abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa kwinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela phela abantu bekusondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungadinelwa kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu uthi ungaphi?
Hayi, lamhlobo.
Uthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana eRupane duze nje neRupane Center. Ikho engihlala khona engakhe khona. ERupane Center ngiyatholakala e-SBK, ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombi Njalo.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Manyathi, ungadinelwa kusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBarberville Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Capes United 0, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu le-Highlanders njalo usebenza labafana abaguqela abantwana abaleminyaka elithumi lantathu abadlala kusigaba seBulawayo Province Junior League usiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kusigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact yabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okufuna leyo kufanele bekwenze kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu le-Highlanders ukhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye lomelusisi Banda. UNgwenya uthi yena abalobudlelwano obuhle kakhulu.
Usiza, I think sikalise from kuma under 13 singama juniors sidlala ku Highlanders. We played mina la uMabaleka noSiza, so vele sijayeleni. We are like brothers, we respect this job better than anything, and Siza is one understanding guy. Ongamnika a message ukuthi asenze so, he's going to take that. I will respect you to team njengo coach. Yeah.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Yaya, for me now uKhosiza is the best coach ngoba each and every day training ama-section ubuya lama-trees amatsha, especially combination abantu. Nami vele bengasi enkameni bari for uKhosiza nguye wangibizayo wanjela ukuthi iposition le uyibambe, and then nami ngahle ngayibamba ngazinikela. All thanks to uKhosiza.
UKhoza uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi babe yizibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibe niyizibonelo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza into e-right, yenza ukuthi abafana befunde kithi khonaphana. Langa sibatshela ama-messages, sibatshela ama-messages a-positive kwenzela ukuthi bedlule laba thina esafika khona, ngoba thina sibafundisele ukuthi bedlule. Thina sikwanisanga ukufika abroad ukuthi siyedlala overseas, but thina sikhangelela ukuthi kathesi kube yibo abayenzani abafikayo phezulu esingafikanga khona thina.
Ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu leHighlanders ngesikhathi leli qembu liqeqetshwa nguRaman Gumbo, oke wadlalela njalo amaqembu abalisayo lesizwe lamaYoung Warriors, ele Cape United, ele Moto Action kanye lelecholojo. Ngesikhathi esadlala uKhoza uphakamise isicoco seligi kahlanu kanye ekuqembu leHighlanders, lakanye sedlalela iqembu leCape United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thela Ncube obuya eZimbabwe eCholojo. Emculweni ngokuthi umculo benguthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idlale ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engikufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi, sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemitshado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Siyabonga kakhulu Jagale Tsholotsho, sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalala umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wake wadlalela iqembu le-Highlanders lele Zimbabwe Young Warriors. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhla.